Toku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 4 Ntulikazi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu PF letheswa icala lokwethusela abantu lokubalela ukuba baye emhlanganweni yamanye amabandla ezombusazwe. Abantu bele Melika lamuhla bajabulela ukuthola kwaleli lizwe inkululeko embusweni weBritani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF letheswa icala lokwethusela abantu lokubalela ukuba baye emhlanganweni yamanye amabandla ezombusazwe eCholocho, njalo abenza lesi sihluku babikwa kuyizakhamizi ezaziwayo zisebenzelana lelunga leziphathamandla zebandla elibusayo. Unompumelelo Moyo sipha loludaba ngokugcweleyo eseCholocho.
Imbiko le ivele emhlanganweni obizwe libandla lezaphu emakhaza lapho abantu bebesethuselwa betshelwa ukuba bengayi kulomhlangano. Izakhamizi zemakhaza zithi kulondoda owaziwayo osebenzelana lelunga ledale leCholocho South okade ehamba esethusela ukuthi abantu abazangena lomhlangano bazavalelwa phandle kohlelo lokutholisa abantu ukudla. Usobhuku wemakhaza umnumzana Sikeleto Mkhwananzi uthe ibandla elibusayo limcala ngokwamukela amalunga ebandla lezaphu emzini wakhe bethi usengumthengisi.
Bathe bona igama elikhulu, bathe bona mina sengumthengisi, sengithengisizana, mina sengiwane sengiwezaphu. Ikho lokhu ngathi mina hhayi angifica ukuthi hhayi ngivela basambhisanga. Ukuluza ngokuthi bathi bona mina ngalingenise ngangeniselani izaphu lapho futhi mina sengizenza bani lapho esigodini kathi usebhuku omkhulu womagaza.
Umgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana kubandla lezaphu eCholocho unkosikazi Phayina Khuphe uthe kuyadanisa ukuba ngensuku zalamuhla lokhe kusaselabantu abaziwayo esigabeni abahlukuluza abanye ngokuthi basekela amanye amabandla.
Lami ngomunye wababevela kudana ngayike ngiyazi kabuyela lindawo ngathola ukuthi kuthiwa omama bayethuselwa kuleyi ndawo bayesaba ukukhuluma ukuthi abafuni abangakufuniyo. Ukuze ngiyafisa ukuthi omama bonke ngaba banesibindi sokuba bazikhulule kuthi njengoba siya ku-election ka-2018 kuye naloo umnyaka ozayo sibone ukuba siyathatha abantu abethu sihambe siyevota sikhiphe izanu.
Umkhokheli webutho lezi Ultra Veterans Trust umnumzana Benny Ncube uthe ukuncindezelwa emhlubuleni weMandebeleni kuphambili njalo kwenziwa libandla elibusayo ethi njengebutho elakhulula ilizwe abasoke bavume abantu behlukuluzwa.
Kodwa okwenza sihlupheke kuyini abakhiwe ngekho uzezwa sokuthiwa hayi abengilandi wona abanaki babanjani abasincindezelayo kodwa wena kunguwo sesihlalo wena onamandla esakunikayo amandla lawo uzoshiya kwasebenzisusicindezela ngawo ukuthi uthatha lokho okusenziwa ngamakhiwa ukwenze phezu kwethu kube times 10 phezu kwethu yiko kwenzakala abantu bezibezibaba kulo hlupho olukhulu kodwa ngapha kulingxenye yakithi ngoba ngapha kusolathi 1980 singena sithabile sithi hayi yonke into isilungile unkomo sebuyelala ilizwe basekwaqalisa ukuhlupheka.
Obona ngezamasiko kubandla lezaphu umnumzana Cosmas Zenzo Mafu uthe labo abethusela abantu bachitha isikhathi ngoba kukhetho oluzayo amabandla aphikisayo ayakuya kukhetho eyimbuma ethi labo abahlukuluza abantu bazaswela umlindi wokucatsha ngo-2018.
Umumo lo okhona phakathi kwenu yabona ababala yamaphepha ndaba nabalalela amawayilesi yes ukuthi kulento okuthiwa yikubambana kwamabandla ehlukeneyo kwezepolitiki ama-opposition party kuliqiniso lokho ngilapha namhlanje esigabeni semakhaza ukuthi ngizefakaza ukuthi ubukhokeli bezaphu buthunywe libandla buphathekile buphakathi kwenkulumo lezo
Amabandla ezombusazwe eZimbabwe aseqalile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo lo manje abantu besesabela udlakela oluvame ukubangelwa libandla elibusayo. Iningi labantu lokhe lilinde ukubhalisa ukuvota ngaphansi kohlelo olutsha lwemitshina yangalezi insuku eye-biometric voter registration i-BVR. Emakhaza bathe abasoke bavumela ukuhlukuluzwa kuyiwa ekhethweni kumnyaka ozayo ngoba umuntu oyethusela abanye bayamazi njalo bazambophisa. Ngimele iStudio 7 isecholotsho emakhaza ngingunompumelelo moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lokhu sikudaba lezokhetho. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo ziyaqhubeka umkhankaso wazo wokukhuthaza untanga ukuthi babhalise ngobunengi ukuze bayevota kukhetho lomnyaka ozayo. Abafundi bezikolo zemfundo yaphezulu labo bangene kumkhankaso lo ngeviki edluleyo phansi kwesihloko esithi Mudzidzi Vota Sifundi Vota. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni.
As long the time has come ukuthi kube le voter registration, we will make sure ukuthi untanga wonke ozelwe from 1997 ngoMay uyahamba isiya register as a voter because we are eligible to vote. And nxa sihamba emaphandleni kakhulu noma khonapha emadolobheni umsebenzi omuhle esiwenzayo oyemukelwa ngontanga ngikhumbula nje amalanga adlulileyo ngisebhulawayo bengikhuphisana nontanga nje benatha utshwala ngibabuza nje ukuthi kanti bafowethu libananatha utshwala lithini ngesimo esenzakalayo Nkomo akusadingi ukukhunjuzwa ontanga. I think sebebonile ukuthi kuyisikhathi esifanele ukuthi bavote ukuthi bahambe beregister ukuthi besebenzele ikusasa labo. We are working tirelessly. Engingakutsho ukuthi we are working tirelessly even nasema university, polytechnic, NUST and then MSU and then nalapho Teachers College. Bakhona ontanga esilabo ku-organization yethu abakhuthaza abanye ontanga abasemayunivesithi ukuthi babe ngabantu abaphatheka kulolu ukhetho luzayo.
Bayathembisa yini ukuthi bazabhalisa bavote ngobunengi injalo bethembisa benjalo nxa ukuthi bayathembisa bakhona yini abathi bazavotela ibandla lezanu PF bakhona abathi bazavotela amabandla aphikisayo?
Akula ntanga kaChesu who is prepared to vote for izanu PF. Ngifuna ukutshela iqiniso lokho kusobala Nkomo. Akula ntanga who is prepared to vote izanu PF. Nginanzelele esihlanganweni wabontanga okwenziwa emdala ngathi sizwa izanu PF. Kuthengisile kakhulu ukuthi ngesikhathi upresident kade ekhuluma uNkabe ontanga abaqalisa ukushayela ingoma ekade iopposite of what the president was addressing to. Okutshengisela ukuthi ontanga kabasela sifiso.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nyoni oyinhlanganiso ye-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe obexoxa le-Studio 7 ekwaBulawayo. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Lionel Dineka obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamuhla. Umuyi ufe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanye njalo ubekwe eplazini likayise eGwanda. Abakhulume emngcwabeni kaDineka abagoqela umnumzana Thandeko Zintimkandla yena owake waba ngumeya wedolobho leGwanda laye bachaze umuyi njengendoda ebezimisele kakhulu kumzabalazo wombusaso wembusazwe kaZulu. Abantu belemelika lamhla bajabulile ukuthola bajabulele ukuthola kwalelo lizwe inkululeko elaliphansi kombuso weBhilitani. Ngaleli langa izalwane zeMelika zithatha leli thuba ukuthi zihloniphe ukwenziwa yilabo abaletha uzibuse abagoqela umnumzana Thomas Jefferson waloba isivumelwano se-Declaration of Independence. Isivumelwano lesi sathathelwa phezulu inhlanganiso ye-Continental Congress eyathi uZulu wayencindezelwe okumangalisayo iBhilitani. Ngesikhatshana amalunga e-Continental Congress angamachumi amahlanu lasithupha, i-56, ahlala phansi avumelana ukuthi eMelika lithethe nyathelo elihle ukuba uZulu aphume embusweni weBhilitane. Lamhlanje uZulu uthakazelela ilanga leli ngendlela ezithiyeneyo ezigoqela umlilo ovuthayo othiwe ngemfanelo obizwa kuthiwa ngama-fireworks. Kuzokuba njalo ukuhlangana kwemuli ezihamba-hamba indawo ezithiyeneyo lokunye okunjalo. Kambe leli langa liyafana yini lokuthakazelela uzibuse weZimbabwe? Umnumzana Jerry Dumane, sizalwane seZimbabwe esihlala ePhiladelphia, uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Ima ukhangele kahle uzibuze laba America ngibona ngathi kule gama abelithi patriotism or patriotic ngiyibona ngathi abelungu abajabulela kakhulu independence wabo babambene ilanga njalo abantu abathakazelela ukuhlanganisa imuli lokuthatha isikhathi nje ucabanga ukuthi kanti sifike njani lapha esikhona ngobani mele sibabone. So lalawa engathi ama similarities masikhangela kithi eZimbabwe, yes siyathokoza sibili sikhuluma ngalaba abahamba balwela ilizwe siyababonga, but masikhangele ngapha indlela abathokoza ngakhona abaselebrate ngakhona kulo mehluko nje kancane. Ngibona ngathi ngapha nje mangikhangele kungcono igama leli ngisebenzisa ngoba ngibona ngathi ilizwe libambile abantu bahlangene njalo lesizathu sokuhlangana sikhona basijabulela siyadliwa kulala sort of my fire. Wonke umuntu imuli zonke abantu bahlangana baphuma ngaphandle bejabule.
Ngasukhangeleke eZimbabwe-ke eZimbabwe kume njani?
Ayi masikhangeleke eZimbabwe ngibona ngathi abantu abasabambananga abantu abasabone ukuthi kanti ilizwe salilwelani abantu abahleli kabuhlungu abantu abathokozanga abantu sebefisa lokuphuma elizweni. So konke lokhu sokuhlangene kwenza ukuthi abantu bengathi nje badatshukele. Badatshukele ngoba uthokoza kusabonakala. Njalo ke kuwe nje umehluko ngibona, but I guess from a standpoint yalaba ababusayo yibo kuyabo ku-right konke okuhlangene, but abantu emphakathini hayi abathokozanga babantu.
Alo ke ngumnumzana Jerry Dumane, isizalwane seZimbabwe esihlala ePhiladelphia ngapha kwele Melika ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhona le ePhiladelphia. ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngenkuthazo enziwa ngabatsha yokubhalisa ukuvota ngasikhathi sinye ilizwe leMelika lithakazelela uzivuse siqathanisa ukwenziwa ngabatsha kwezombusazwe emazweni omabili. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Germany abikwa eqinisa ezomvikela edolobheni leHamburg lapho okwenzelwa khona umhlangano wamazwe athuthukileyo owe G20 summit ngempela viki. Lumhlangano okhangelelwe ukuba lokufuthelana ngoba umongameli Donald Trump wele Melika lomkhokheli wele Germany uChancellor Angela Merkel bengavumelani uzibopho zokuthengiselana kanye lezokuphathwa kwenguquko yomkhathi. Ele Russia lele China asevumelane ukuthi kumele ele North Korea lijeziswe ngemva kokulinga njalo isikhali sayo semissile lokuqhubeka ngenhlelo zalo zenuclear. Lokhu kubikwe ngumongameli Vladimir Putin wele Russia. Lamhla kuhlelo lwezenotho ekuqhubekeni kokusilela kwemali emabhanga inhlanganiso yabasakhulayo ebona ngezenotho eye Youth Economic Forum ithi isiyenze ucwaningo oluhlaziya indubo eziphathelane lokugcwala kwabantu emabhanga bedinga imali. Linhlanganiso ithi uZulu uthwele kanzima emabhanga lapho aselala khona achone khona kungela zambuzi amanzi okunatha lokunye okunenginengi njalo leziphathamandla zemabhanga zikhanya zingaphathisi muntu. Sixoxe lomqoqi wenhlelo zenhlanganiso le umnumzana Farai Masia Muru othi lokhu besaqoqa impumela yocwaningo lwabo.
Ngiqala ngokuthi thina sibizwa ukuthiwa si-Youth Empowerment Forum. Ngokwethu siyi-think tank angithi esikwenzileyo ukuthi sikhangelile ukuthi abantu balohlupho lokuthi bathole imali angithi lento nje abahlangana lazo nxa besiyadinga imali yona leyo. And then into esiyitholileyo ukuthi sesihamba sibuza imibuzo efana lokuthi lapho abadinga khona imali leyi ngisithi emabhanga ngabantu yini abayenelisa ukuncedwa ngezambuzi njengoba babelanda ibhenki bethu bezodinga imali betshona bemile khonapho. Angithi bayincedwa yini ngezambuzi labo ukuthi nxa sebephathekile ibhanga liyabasiza kwakuqala. Okwesibili kwaba yikuthi nxa bemile khonaphana njengesikhathi lesi esikizokuyagodola bathola yini lapho kokucatshiswa yini yilaba abantu abawalandela ukuthi bazabanika imali. Okwesithathu sakhayela i-security consent bavukela abantu laba ekuseni belanda namabhenki. Ibhenki layo iyabanakanela yini ukuthi bonke abantu laba njengoba bebuya amabhenki abo banakane bakhangelwe yini ukuthi laba baphanjaniswa yini ngotsotsi. Basically into esikade sizikhangele sakhondaksa ke sasingena ngama questions lawa ebantwini sadinga i-information yethu le sithe ngokuyithola sasesihlanganisa kasikafiki ku-conclusion ukuthi sithi singanika i-summary ukuthi sithi okay yikho lokhu esikunjani esikutholile. Safuna ukuthi sikhangele sihlalele phansi information njengoba ibidingwa ngabantu abaningi abathiyeniyo sikhangele sesisho ukuthi hayi esi iconclusion esi abantu abafike ku abaningi abakhala ngalokhu ngendaba le mali.
Manje lijonge ukuthi nxa selitholile laqeda konke elikwenzayo uZulu uzafinyelela njani information yona le?
Ukuthi uZulu uzayithola njani? Thina abantu esikhuluma labo esibonisana esikhangela ukuthi sikhulumisane labo yibo ababona laba abamabhanga yibo abantu esikhalela ukuthi sikhulumisane labo ukuthi bona basiphe bona ukuthi bona njengoba thina sithole lokho engxenye mhlawumbe kabakwazi njengomphakathi singakwanisa ukusola sithi amabhanga leyo nto bayayazi kodwa engxenye bengayazi sisenze ukuthi kube betshengisele labo bephuma egcweni ukuthi hayi into leyi kumbe bayayazi kumbe kabanjani kumbe kabayazi bona yibo ababeza kutsho labo bekuthengisile njengoba thina sebe sesiyiphumisile indaba I mean like ama-conclusion omphakathi.
Kodwa khona ngokubona kwenu kunjani lapha emabhanga ikakhulu khona ukuthi abantu bayalala emabhanga ngabanye ngabatshona khona likubone njalo kuthole kungumomnjani?
Into nje ukuthi amalanga angikhona eqinisweni akafani. Kwesinye isikhathi ama-cues lawa awatholi, kwesinye isikhathi awathola. Thina nje sibe silesicelo nje emabhangeni esokuthi ungabe bengenelisa ukuthi at least benike abantu ama-lump sum. Singathi ngelanga ngelanga bethi bona bathi bale-cash limit ye-$50. Why bengahlanganisi imali yona leyana kumbe ngeziki benika abantu i-lump sum ukwenza ukuthi labo bengabi kungabi lama-bank queues amade one. Kungastrain ama-social relations.
Nxa usithi kungastrain ama-social relations uthini kahle kahle?
Ngisho nje khona ukuthi kanti kathesi omakhelwane phela abasadlisani kuhle ngokuthi uyabuyiza ukukweleda imali namhla i-50 cents ukuthi ngicele i-50 cents ngeke ngiye edrobheni ngiyadinga imali uphenduke usugagasa suthi angiyitholanga sasiyenze njalo awuyitholanga lapha sisenzela ukuthi uZulu enelise ukuhlalisana kuhle. Isikwanise nje ukuthi nje sihlalisane singahlutshwa ngezinye izinto. Ubona abamabhanga benganika esithi ngama-official statements kuba lula emuntwini wonke ukuthi ekwazi iposition yesimo semali le.
Kodwa ngokubona kwenu udubo lolu luseduze yini ukuthi luzaphela kumbe ludubo oluzaqhela? Sibona umnyaka usiyaphela sokulama-bonus sokukubi kakhulu.
Ngathi ngumsebenzi kaZulu singakafiki kundaba ye-bonus. Umsebenzi wokuzi kaZulu ukuthi uZulu siphathise sonke singela kubandlululana singasebenzisi ukuthi thombe ipolitiki hayi sibonisane ukuthi siqede udubo ngoba udubo alukho emzini omuntu oyedwa lusemzini womuntu wonke alubandlululanga udubo lolu.
Lo-ke ngumnumzana Farai Masia Muru umqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye-Youth Economic Empowerment Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Owake waba ngumsekeli wenhloko kahulumende ngesikhathi sikahulumende womanyano omnumzana Arthur Mutambara usethule ugwalo olulesihloko esithi In Search of the Elusive Zimbabwean Dream, kusitsho ukuzingela iZimbabwe elokhu isala ukutholakala. Lokhu ngokwesibili ukuba uMtambara ethule lolu gwalo aqala walethula ngeviki edluleyo eHarare. UMtambara utshele izikhwichamfundo izifundiswa abezombusazwe lezalane zeZimbabwe ebezisembuthanweni wokwethula lolu gwalo eJohannesburg ukuthi injongo yalolu gwalo ikwethula amaqhinga angasetshenziswa ukufeza amaphupho abantu ababelawo ngeZimbabwe ngesikhathi ithola uzibuse. Okuninga sikuzweni kuBenedictine Nhlapho isiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugwalo lwakhe lolu olamakhasi edlula amakhulu amabili 249 pages, umnumzana Mtambara uzibuza iziphendula ngokuthi yaya ngaphi iZimbabwe eyalwelwa ngabaningi izinkulungwane zalahlekelwa zimpilo. Uveza ubunono beZimbabwe ngo-1980 ngomnotho, inala kanye le mali okwakuxozisa omakhelwane indenda. UMtambara ke uthi umbuzo omkhulu ukuthi latshotshwa ngubani leli phupho.
What is the Zimbabwean dream? Peace, stability, equality, freedom.
Lithini iphupho leZimbabwe? Ukuthula, ukuhlaliseka, ukulingana, inkululeko, umbuso okhululekileyo onakakela wonke umuntu. Kulokuthula yini phakathi kwakho lomakhelwane? Kulokuthula yini elizweni? Awubatshayi yini abawamanye amabandla? Inkululeko kufanele ikholiswe nguye wonke umuntu.
Lolu gwalo lulandisa njalo ngosekonakele lubuye luqakathekise ukuthi sekuyisikhathi sokuyalidinga leli phupho leZimbabwe kawonke wonke umnotho lezombusazwe okusiza wonke umuntu.
Inclusive economic growth, inclusive
umnotho welizwe owabelanwa ngokulinganayo, impumelelo yakhe wonke umuntu eZimbabwe konke lokhu asikakuboni. Eminyakeni yakuqala kazibuse kwangena igugurawundi. Eminyakeni esisanda kwedlula kiyo amabandla aphikisayo adliswa imbuya ngoluthi. abantu abalalo ilungelo lokwethula imibono lokubuthana. Umbuso wakhona ngowabalutshwana, intuthuko yakhona ngencosana.
Umnumzana Mtambara uqhubeka kulolu gwalo elandisa imbali yosendo lwakhe, akhulume njalo ngempilo yakhe esasengumfundi kuze kube ngesikhathi esengumsekeli kamkhokheli kahulumende, uhulumende omanyano. Lolu gwalo soluthole kunconywa kakhulu izifundiswa labantukazana. Umkhokheli we-University of Johannesburg usikhuqamfundo Chilitsi Morwala uthi ugwalo lolu lukhombisa khona ukuthi uMtambara ulesiphiwo sokukhokhela.
And I know you are going to be appointed as
Ngiyakwazi ukuthi uzaphiwa inhlonipho yokuba ngumbalisi ohloniphekayo e-University of Johannesburg. Omunye wemisebenzi emikhulu esiza kupha yona yikukhokhela ezinye inkokheli zethu. Sikhokhele singene kuntuthuko enkulu eyesine.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mthuma Moyere yena uthi kuqakathekile ukuthi sande isifiso sokuloba eZimbabwe ukuze imbali yokwenzakalayo ingalahleki.
We need to celebrate Arthur for writing because some of
Kufanele simtshayele izandla uArthur ngokubhala ngoba iningi lendaba zethu ziphelela engqondweni. Iningi lamangcwaba lithwele indaba ezinkulu ezingakhulunywanga eziveza ukuthi singobani, sivelaphi njalo siyapi.
Le into egcizelelwa njalo nguye umnumzana Mtambara yena othi isizwe esingelamkhuba ukuloba nokubala sizajabalala ngoba iningi lempendulo zokuhluphayo zitholakala ekubaleni. Mele 7 Johannesburg le South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lamhla linanza uzibuse. Mhlaka 2 ngoNtulikazi 1776, inhlanganiso yeContinental Congress yathatha isinqumo sokuthi ilizwe lemelika libe lozibuse. Ngensuku ezimbili ezalandelayo, ababemele izabelo ezilijumi lantathu ezazibuswa yiBhilithani zamukela isinqumo sikazibuse esalotshwa nguThomas Jefferson. Elemelika lathatha isinqumo lesi ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu lempilo yabantu njalo kube nenhlalakahle. UJefferson wakubeka sobala ukuthi kulamalungelo okungamelanga aphiwe abantu nguhulumende ngoba ngamalungelo abazalwa lawo. Amalungelo la akumelanga ukuthi uhulumende adlale ngawo. UJefferson waphinda wakubeka sobala ukuba kulungile ukwenza umvukela wokuzikhulula nxa abantu bencindezelwe okumangalisayo. Ngakho ke elemelika lithi kwakulungile kakhulu ukuthi abantu bazikhulule embusweni welizwe leBhilithani. Elemelika lithi kwakungela ndlela abantu ababengawuvikela umvukela lo ngoba kwakumele balwisane lokuncindezelwa okwakubenza ukuthi babe ngabantu kazana. Abaloba isivumelwano sikazibuse se-Declaration of Independence ababengamajumi amahlanu lasithupha 56 benza lokhu bekwazi ukuthi bengagwetshelwa ukulengiswa nguhulumende weBhilithani. Omdala phakathi kwabo uBenjamin Franklin wakubeka sobala ukuba kumele babambane okumangalisayo ngoba bangalengiswa munye ngamunye nguhulumende weBhilithani. Ngelanga lokuthakazelela uzibuse, izizalwane zeMelika zithatha leli thuba ukuba zihloniphe owenziwa yilabo abaletha uzibuse. Elemelika lithi liyananzelela ukuba amalungelo atholwa ngabantu elizweni leli kawasiwo abo bodwa ngoba uZulu emhlabeni wonke jikelele ufuna ukukhululeka.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Siyathanda izinto ezimnandi, ingoma emnandi, ingoma ka-DJ Tira. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF letheswa umlandu wokwethusela abantu lokuba lela ukuba baye emihlanganweni yamanye amabandla. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo ziyaqhubeka umkhankaso wazo wokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ngobuningi ukuze bayevota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.